sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka4 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Hach amboni sivumelana la lokuvotela leli bill kubana iqhubekele phambili.
Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kokwalo lweconstitutional amendment bill number 2. Ibandla le MDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela li bill ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani lazo.
Amalunga eMDC Alliance yodwa abotshwayo, yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala aweCOVID.
Ibandla leMDC Alliance lona lisola uhulumende lisithi ubopha amalunga alo echiya abanye abephula iziqondiso zeCOVID-19. Kubhubhe abathathu ngecoronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalitshumi lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane selokhe ufike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1573. Asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,293. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7683. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisithupha 5634. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 437,751. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose alikhulu 99,765. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kokwalo lweConstitutional Amendment Bill number 2. Ibandla leMDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani lazo. Lokhu kuyamangalisa ngoba ibandla leli libambanele lezanu PF kumaviki amabili edluleyo kudale laphansi ele House of Assembly bapasisa libhili yona epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bavivinywe nguZulu. Imupha njalo amandla okukhetha abasekeli bakhe athi ukuthi bakhethwe nguZulu njengalokho okwalotshwa ngabantu kusisekelo sombuso ngo-2013. Unkosazana Thokozani Khuphe labanye abathathu yibo kuphela abe-MDCT abavota besala ukupasisa ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu bebambanela be-MDC Alliance kaMnumzana Nelson Chamisa kudale le-House of Assembly. Isikhulumeli seMDC uMnumzana Witness Dube uthi kunengi abangavumelani lakho kulibhili okuza kwenza bengayivoteli.
Ntunga nhle ngihlale endabeni emqoka ngaleli bhili. Yindaba yama running mates le ndaba yama judge. Ngichasise ke kubalaleli ukuthi thina njengeMDCT asivumelani lodaba lokuthi ama running mates akhitshwe ngoba lokho imibono eyavela ebantwini beZimbabwe. Yebo kambe singavumelana lokuthi mhlawumbe kuchasiswe ukuthi urunning mate lo kungasetshenzwa njani, kuchasiswe kube sobala ukuthi umsebenzi ka running mate vice president kumele ume njani, kodwa ukuthi ukhitshwe into eyabunjwa ngabantu ngomva kwe-Copac hatshi njengebandla kasivumelani lakho, ngoba lizakhumbula kubani MDCT yiyo eyakhokhela yafuqela ukuthi ilizwe lize lenze iconstitution entsha. Sinanzelela ukuthi iconstitution eyayikhona yayilokhu esikuthi ceasefire document eka 1979 kwakuyiconstitution yomlamlankunzi hatshi eyokwakha ilizwe. So imigca enjengayena leyo eletha idemocracy ukukhululeka kwabantu abaningi eZimbabwe asifisa ukuthi ngabe yakhitshwa ngulandelela yena le yamajaji yokuthi umuntu unxa esemdala hayi kathathe la ipentsheni ake ayephila nabazukulu ngikhaya mhlawumbe inkosi ingakamvakatsheli. Yiyo iposition yebandla le MDCT iqhakathekile kakhulu. Ikambe siyakubona sibili ukuthi ibhili leyi singathi ifana le lemonade, kukhona okumnandi phakathi kwayo okunjenge youth quota le women quota lokunye, kodwa sizizwa kabanzi sifuqekile ukuthi sithi thina hayi akungakhitshwa i-clause leyo.
Ilanxa bekhona abane abavota besala ukupasisa libhili abebandla lenu kudalela phansi, isabona abanengi belivotela okwenza abanengi bathi selithengisile njengebandla. Kuvotwa nje kudalela isenethi, ungatshela abalaleli ukuthi azavota njani amalunga enu?
Abathi sesithengisile kumele bananzelele ukuthi thina njengebandla le-MDCT silanda zonke indaba ezethulwa ephalamende ngelihlo lokuthi ilunga ledalela ephalamende yebo kambe lingabe livela ephathini, kodwa kumele lihluzisise izinto likhangela ukubana lenzela abantwana beZimbabwe bonke, lisenzela ikhathesi lekusasa esingalaziyo ukuthi liyavukani njani. Ngakho kasila mahloni lokuthi sithi thina siyahluza indaba, sivume lapho kumele sivume khona ukuthuthukisa khona ilizwe, sale lapho sibona khona ukuthi kuyabisele ilizwe njengakuyona libhili ekhona. So asisingeke siphonge ukuthi sithi siyangena ephalamende sithi sesisala lokho singazange sikuxoxe. Kuzaxoxwa futhi kusasa, kuzaphikiswana ngakho kusasa, sibone ukuthi kuya impumela iyasifikisa ngapha. Kodwa okwamanje ngisakhuluma njengakhathesi kungakaxoxwa okwakusasa, hatshi amboni sivumelana lokuvotela leli bhili kubana iqhubekele phambili.
UMnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT.
Yebo yebo yebo, thakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethelela khona pa ku Studio 7 maviki onke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla siqhubeka sikhangela udaba lohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu iJackson yokuvikela iCOVID-19 vaccine. Sixoxa njalo labatsha abazisebenzayo, sigxile kuzikhubeko abangabe bedibana lazo, lamacebo angabe ebaphathisa ukuphila ngalesi kathi ilizwe lilwisana le-COVID-19. Sulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ku-Studio 7 lilabi uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Ivandla le-MDC Alliance selethe seuhulumende we-ZANU-PF umlando wokulandela imigoqo ye-COVID-19 ngobandlululo kulandela imibuthano eyenziwe kobulawayo ngempelasonto kungela ngitsho loyedwa obotshiweyo. Ozithi ungumfundisi umnumzana Passion Jamfa ubonakale landelwa ngabasakhulayo abanengi kuleli dolobho ngomgqibelo kodwa kabazange baphanjaniswe ngamapolisa. Kube njalo lombuthano wenhlanganiso ye-Affirmative Action Group obulabantu abedlula inani labavunyelwa ngumthetho phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Kucele le MDC Alliance banengi ababotshwayo besetheswa icala lokwephula imigoqo le. Abanye babo ngumeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe ejele leChikurupi. Ababili laba baza kuzwa namuhla ukuthi bayaphumelela na kusicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebheyili lidale leHigh Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza.
Phela siyakwazi ukuthi iCovid lomthetho ehambelana lokuvikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Uzananzelela ukuthi amalunga eMDC Alliance yodwa abotshwayo, yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala aweCovid. Njalo kuhle kutshengise sobala ukuthi kulokwethusela lokwethuselana okuyabe kukhona okungabe kule njongo yokuthi abantu abatsha bengaphatheki kuhlelo zombangazwe. Lokhu into esiyisola kakhulu njalo asoze sithandabuze njengabantu bakomdudu ziyathuna.
Manje njengebandla alisoze na lifake isikhalazo kuhulumende ngokuthi bakhona amalunga enu abotshwayo ngokuthi ephula imigoqo ye-COVID-19. Namba siyababona uJoanna Mamombe sebelenyanga ezimbili.
Thina besikhayinile ukuthi inhlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission yizo ezingabuya zilalele uZulu zitshele uhulumende lapha aphambanisa khona, ngoba phela ukukhuluma lohulumende kamnankagwa ufana lokukhuluma wedwa. Ubukhuluma lento vele engezwayo, into engaphiliyo. Ufana lokukhuluma litshe ke ubuzukhayelela ukuthi kwesinye isikhathi litshe lingakuphendula, hhayi akusoke kwenzakale khonokho. Kuyabe kuyizifiso, ngoba phela yena umnankagwa vele simfanisa lo muntu oyisacuthe, ngoba intetho alusizi ambone ukuthi into alayo into le vele ayiswelayo. Kodwa into eludubo kakhulu ukuthi inhlanganiso enjengeZimbabwe Human Rights Commission bezikhona inhlanganiso lezi umnyaka ophelile leyo abantu bethunjwe ezindlini, abantu beMDC behlukuluzwa umnyaka ophelileyo, kodwa bona bengephetsheya komgwaqo abazange bifike emahhofisini ethu ukuthi babuze ukuthi kwini okukhathaza abantu. Abazange bebe le report eya kuParliament ekhuluma ngokuthunjwa kwabantu. Lakathesi abantu bebotshwa kangaka, iZimbabwe Human Rights Commission ayizange ibuye. So sinanzelela ukuthi yibo abangani basibisele emuva kuhlelo lolu khulula abantu beZimbabwe, ngoba bona yibo abamele benanze amalungelo abantu, kodwa asikuboni khonokho.
Lilawo na amacebo kumbe sithi ukulungiselela ukhetho oluzayo likwenza njani ngalesi sikhathi lingavunyelwa ukuthi abantu babuthane bebaningi?
Amaqinga amacebo akhona ukuthi singene ebantwini. Njalo siqalise ukusebenza lezeki ngo-2019. Bafike emahofisini ethu bekhokhelwa umama wezeki othiwa Mrs. Kupe, besitshela ngendaba ze-delimitation lathi sahle saqalisa ukusebenza. Kodwa sinanzele ukuthi kuqalisa iCovid-19 ama-lockdown nala kusuke kwaba nzima ukuthi siregister abantu.
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Ukhanya ugxila impande umkhankaso oqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo enkundleni zokuxhumana okukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Umkhankaso lo uqhutshwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela i-Election Resource Center. Inhlanganiso lezi zilenhlelo zokuthwala abantu ngaphandle kwempatalo ukuze bayebhalisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedluleyo. Amabandla ezombusazwe lawo athi alezawo inhlelo zokuhuka abantu ukuthi bayebhalisa ikakhulu labo abazavota okwakuqala. Ibandla lezanu-PF lona lithi lijonge ukubhalisa abasekeli balo abayizigidi ezinhlanu 5 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso yokuthi izinhlanganiso ziphathekile eziningi kakhulu uma ukhangele indlela abantu ababuswa ngayo. Babona u-2023 sekhatshana ukubana bevote engxenye kungaba lohulumeni ongabatshintshela. Njalo bakubona ukuthi as long as bengazange bakhuthaza i-special ama-first time voters ukuthi bebhalisa ngobuningi babo. Kulezi ndawo ezingani zibanjwe i-opposition ikakhulu emaNdebeleni ukuthi kungakhathwa inumber yama-constituencies, yikho khonokho osokubangela ukuthi abantu beyibone i-need yokuthi bekhuthazane ukuthi bebhalise ukuvota ukuze ama-constituency engakhathwa. Njalo ngombusazwe okhona wonke umuntu uyafisa ukuthi ngalobani ukhetho luba khona masinyane engxenye kungaba lo ntshintsho kube kungena uhulumente ongaba lesikelo, ngoba abantu beZimbabwe uma bakhangele sebedubekile, laba abaphethe intambo bayazincindela kuphela. Ungakhangela yonke nje izinto ezenziwayo kazenzelwa ukuphathisa abantu, kanti esibavala ojova bathi bayaspreada ikorona, kodwa eqinisweni amabhasi indlela agcwaliswa ngayo abantu babe kule standing, abantu bepacked, okubonisayo ukuthi hayi ayisiyona indlela yokulwisana lecorona kodwa indlela yokulwisana lecompetition kubusiness. Ngoba amabhasi onala kaZomkhulu kuthiwa ngakaZomkhulu, kodwa akulaqiniso lokuthi aonwa yiparastatal kumbeni ngumuntu osebenzisa ibrand kaZomkhulu ngokwakhe.
Emaphandleni lakho sokuqalisile yini ukubhaliswa abantu?
Emaphandleni abantu bengabe bengaqalisa ukubhalisa, kodwa ngubonileyo ukuthi isiqalisile ibandla ukuthi ispecial endaweni zama-resettlement ukuthi abantu kabahambe babizwa ngani ukuthiwa kuyalungiswa ama-title deeds, amafama lokuzenza zona ezizincwadi zokuthi behlale ngokusemthethweni, kodwa kusikube sokuthiwa kuzalungiswa la ma-structures. So kuyatshengisa ukubana lalo ibandla lona leli lincindezela abantu seliqalisile inhlelo zokuthi lizilolonge lilungiselela ukhetho. Kodwa i-target yabo ye 5 million kayishiyananga lezithembiso zawo zaminyaka yonke ezingekho realistic. So libandla elihlala livake ama-targets amakhulu lisenzela ukuthi liqilibezele abantu kodwa linganantho lizayigcwalisisa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngoyinhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende seqalisile ukubhalisa abantwana ababengakathathi ama-birth certificates ngoba bebelethwe ngesikhathi ilizwe livaliwe ngenxa ye-COVID-19. Iphephandaba linye lithi njalo umqando osudlangile elizweni kulezinsuku ulethwe lizulu elivelele ngakwele Botswana. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani bonke basakazi abahle, basakazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu ke umsebenzi wenu elusebenzayo, buhle sikakhulu, ubalulekile. khuluma ngisegoli la eJohannesburg eSouth Africa. Kodwa ke into engani iyachaya kakhulu ebantwini yile okuloke kuvala amaboda njengoba kuvala amaboda kuvale lezi izinto amabhawa livalile labantu abasakwanza ukuthenga kahle utshwala ema-bookstore nokuhamba liloke livalile right through and isikhathi livalile isikhathi liwisa umnotho wezimbabwe mo angani liyakhe lifunde kwamanye amazwe libone ukuthi avalile kodwa alezinye ingxenye azivulayo ukuthi kungene umnotho kancane manje namali vala libuye futhi liyayibona izimbabwe vele ilizwe elisithuphekelayo elikhasa ngamadolo phansi enye into ebalulekileyo nje ithanda ukuthi angani kwenzeka umnankagwe lo eke thathwe siye esibhedlele esikhulu farananyata eke echecke ingqondo ukuthi ziyasebenza na iingqondo zakhe lezikagawule noma hhayi azisebenzi out of mind impilo yakhe naleyo kubulala abantu angeke iyeke and vele sahle sabona kuthuyezile ukuthi esekhipha umngabe ngodlame ezongena futhi yina ngani kwangena omunye umuntu owayengabulala abantu ngani kwabengcono siyabonga
salibonani balaleli bestudio 7 kunye nani basakazi ayike ngu-Anton umkhontwana lapha Plum Trim Points ebengukhangela kakhulu elizweni lethu ngokhulumende wethu awayeyikhuluma nje indaba ye-COVID kodwa kayinakanga into engekhoyo nje ukuyinakile ngoba ungakhangela izikolo zethu abantwana ngendlela abagcwele ngakhona langendlela abanyathela ngakhona eklasini kakula testing uma bengena ukuthi behlolwe kakula even i-sanitizer kakula bangena nje noma kanjani abanye kabalawo lama-mask kusho ukuthi mayethi khona ama-teachers ehlatshiwe labanye abafundi bahla ubale izikolo ezisemadorobheni nisemaphandleni ngapha hayi kutsho ukuthi vele sizinyamazana kasisibo bantu ezimbabwe noma bekhuluma ngokuhlatshwa konke lokhu thina ngapha emaphandleni hayi kasikwazi sikuzwa ithi abantu bahlatshiwe abangaka abantu bayalokuhlatshwa ukuthi yibapha bayalokuhlatshwa thina singake sibone lalowo muntu uthi uyasihlaba kasikwazi ngoba labantu abethu baphongunyathela phela ezikolweni labo kabahlatshwanga kabavikelekanga namatitshala kabavikelekanga so angazi ukuthi uyabe zama ukuqamba amanga kubani uhulumende wethu ngoba ngamanga lawa bekhulunywa kuthi ezikolweni fikele ngamanga luhlasa hayi ngiyabonga
salibonani kustudio 7 emsakazweni wemande wesindebeleni igama ngu-Richard Sibanda ngolesebutswana kulapho enisabalaza ngikhona bengithanda ukubingelela uzulu wakithi esindebeleni kugoqela nje yonke indawo abalaleli bonke lani bakastudio 7 elisibikela izindaba ezimnandi imihla yonke elisemsebenzini omuhle kangaka ngiyaxolisa ukurekhoda mhlawumbe kuba mudembijana kungokokuqala ngikhuluma kulo msakazi omuhle bengithanda ukukhuthaza uzulu wakithi umthwakazi ukuthi azame ukubambana siwasebenzisane babe bamunye bengakhethani loba bengabandlululani kodwa sibabe munye bezazi ukuthi bona ngabesizwe sikamthwakazi bebambisana zonke izikhathi aluba baya ngokufisa kwami bamise ukubumba amaqembuqembu loba amaphatiphati amaningi kodwa babambisane bakhangele iphati elemvelaphi lele kusasa labo eliqhakazekileyo iphati ezabanikeza ukuphumula loba ukuphila bazame ukumisa la maphati abuye batshela ngegugurawundi ebathunuka izilonda ezikade zaphola bona bakhangele le kusasa eliqhakazekileyo ukuze phela kuvuke isizwe sikamthwakazi lezi nganda lapho zingena esikolo ziphumele mphumela khathesi ungakhangela esizweni sikamthwakazi kulapho kulomnotho wonke kodwa umnotho lo kawusebenzeli umthwakazi usetshe usebenzela abantu nje kuphela nxa kuthi kuyakhulunywa bona thina siyethuselwa kuphela ngabantu abazenzela umathanda silesifiso sokuthi lathi singumthwakazi sibe le kusasa eliqhazeleyo sihambe emathareni abukekayo sibe lamagesi sibe lento yonke lathi kubonelwe kithi phela kumthwakazi sibe labameli abaqotho hhayi ukuthi kusasa uzabona sokulenye iphati kusisa kulenye iphati ngingatsho ukuthi mbe ngiyacabanisa loba njani ngibonge kakhulu abalaleli bonke nje indawo ngendawo
labo kube kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Intatheli zindaba zakwele Uganda zinanze usuku lwePress Freedom Day izolo zikhonona ngokuhlukuluzwa nguhulumende walelo lizwe. Intatheli zakwele Somalia zona zinanze lolu suku ngokucela ukuvikelwa nguhulumende ikakhulu ngesikhathi lesi kulungiselelwa ukhetho. Singene udaba oluphathelane leMelika. Inkisela edume ngokuphathisa abahluphekayo emhlabeni jikelele, umnumzana Bill Gates lonkosikazi wakhe uMelinda bathi sebesehlukana ngemva kweminyaka engamashumi amabili lasikhombisa 27 years betshatile. UBill Gates nguye owasungula inkampani yamakhompyutha iMicrosoft, njalo loMelinda basungula inhlanganiso yeBill and Melinda Gates Foundation ngo-2000 ngenjongo yokuphathisa abantu abampofu emazweni asathuthukayo. Kuze kube namhlanje sebephathise abaswelayo ngemali engena ku-$53.8 billion esetshenziswe kunhlelo zokudla, ezokutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo, ezempilakahle kanye lezinye ezitshiyeneyo. Kumbiko abawethu leyizolo ababili laba bathela nxa sebesehlukana bazaqhubeka besebenza bonke kulinhlanganiso. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Engakutsho mina ngokuhlukana kaBill Gates loMelinda Gates ukuthi kuyadanisa kakhulu, ngoba ngabantu abangama role model, ngabantu aba famous abaziwayo kakhulu umhlaba wonke jikelele. So abantu they look up to them njengabantu abayi role model. So ma sebesehlukana kuyadanisa kakhulu, nekuzodanisa kakhulu ebantwini abaningi. Kodwa esikwazi ukuthi isikhathi esiningi esikubonayo ngaphandle akusikho kuyabe kusenzakala ezindlini la, ukungazwisisani into esukube ibe yinkinga kakhulu. Kodwa kibo angeke ngitsho ukuthi kungabe kuyizindaba. Kwesikhathini esiningi emzini la abantu kuba la ma-argument ngendaba zezimali lani lani, but angeke ngisho ngithi kibo yikho ngabe kwenzekile, ngoba imali balayo sibili eningi kakhulu, ngoba bayayidistributa benikeza abahluphekileyo. So asazi-ke mhlawumbe omunye wabo uzosho ngokuya kwesikhathi ukuthi imbangela yini eyenze bahlukane.
Ababili laba bathi lanxa nje sebehlukene bazaqhubeka besebenza ndawonye kunhlanganiso yabo ephathisa abaswelayo. Ubona besenelisa yini ukusebenza bonke, kumbe sizabona kuchitheka lalinhlanganiso nje njengoba sokuchitheka isitshebo?
Ngokubona kwami ngibona ngathi foundation yabo izoqhubeka, ngoba I think bonke bobabili bafaka isikhathi eside kakhulu befocusa kuyo i-foundation yabo. So I think based on indlela aba-operate ngayo in terms of ukurana i-foundation yabo, ngibona ngathi bazoqhubeka besebenzisana. I think ngabantu asebemachua abakhulileyo, angiboni, I think uhlukana kwabo kuyinto abavumelaneleyo bobabili ukuthi maybe yikho kungcono siya phambili. Angiboni ukuthi kungaphinde futhi kuphazamise i-foundation yabo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kogwalo lweConstitutional Amendment Bill No. 2. Ibandla le-MDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba abangavumelani lazo. Kubhubhe abathathu nge-coronavirus eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.